ingcitshi ezicungula ezombusazwe zithi loba nje kulamabandla amaningi awancintisa kukhetho olwenziwa lonyaka eZimbabwe, umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lowe-People's Rainbow Coalition okhokelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru ulakho ukunqoba iZANU-PF nxa ukhetho lungenziwa induko lezi ziqhubeka. Umnumzana Elvis Jaleke eyinye yalezi ngcwethi zombusazwe uthi uZulu usehlukumezeke okwesikhathi esije phansi kombuso weZANU-PF osokunganikeza ithuba amabandla aphikisayo.
Since 1980s lokhu sibuswa iparty eyodwa and akulanto enhle singathi sebesiphathe lapha eZimbabwe. Ama-youth mangaki ahleliyo anganamsebenzi. Ungabona abantu laba zisiye bewina ama-elections, which means abantu sebabrainwashwa engqondweni zabo ukuthi the all want peace kuphela, ukuthi abazabavotela nje ukuthi kube lokuthula, not ukuthi ngoba bafuna ukuthi abantu laba be continue bebusa ilizwe ngoba abantu sebekhathile. So I don't think it is ZANU-PF this day. If the people abe Zimbabwe they can stand up for what is good, abasoke bathole ithuba this year.
Ekuzelela kulokhu uJaleke uthe njalo osekuguqula amachamsanqa eZANU-PF yikubekwa kosaphulayo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli we-MDCT osekuphe abasakhulayo ithemba lokuthi idlawuzane elizalaye njengosakhulayo lingaguqula iZimbabwe. Okunye njalo osekuvusele ithemba lokuthi umbuso weZANU-PF usungabe usifika kugoqanyawo njalo yokuphindela wayengumongameli Robert Mugabe kwezombusazwe esincedisa elinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front ohle waqala ngokusola umongameli Mnangagwa ethi kagetwanga uZulu. Enye ingcwethi ehlaziye ngezombusazwe umnumzana Prince Moyo uphambana labanye ethi loba nje ukudabuka kweZANU-PF lakho ukwehlisa ubuqili kukhetho ngoba amacebo omabili lawa esazana indlela ayesebenzisa ukugcila ukhetho udubo ukuthi amabandla aphikisayo asemaningi kakhulu.
Inkinga ekhona kathi esukuthi silamabandla aphikisayo amaningi, lokhu ngabangela ukuthi ZANU igcine iwinile ngoba amavoti ethu agcine sesiplitile. ZANU yona izilethwe njengebandla elilodwa elibambeneyo, kodwa ke kungasenani njengoba kula bantu abaningi abaphume kuZANU abasekumabandla aphikisayo, kungenza ukuthi kube lula ukuthi ungabe lobugwelegwele ukhetho luzayo ngoba besazi indlela zokuqila ngazo ukhetho. Lokhu kungenza ukuthi ZANU ihleke ukuthi kwenze khonokho, ikakhulu ngokuza kwaMgabe laye esengophikisayo ngiyozazi indlela zakhona ngibe kade esisebenzise ngesikhathi engumongameli.
Ithi loba nje ibandla leZANU-PF lingajabulelwa ngabaningi ukusuka kukaMgabe kungalenza lamukeleke njengebandla elizimisele ukuletha inguquko elizweni. Imibiko ethulwe umgcini sihlalo wekomishi ebona ngokukhushwa kwezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZECI unkosikazi Priscilla Chikumba uthi amabandla aphikisayo eZimbabwe asefika 107. Amaningi ala mabandla ingcitshi zithi ngumlilo wamaphepha nje, amabandla sibisibili angatshaya iZANU-PF ngekhanda nganjenge-MDC Alliance le-PRC ekankosikazi Mjuru. Ngimele sithu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.